VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 5 kuMbimbitho 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
To drum up the same message that all of us as leaders of our respective political parties
sonke njengabomongameli bamabandla ezombusazwe kufuze sikhuthaze amalunga ethu ukuthi etshiyane lodlakela.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzahlala phansi lomkhokheli we-MDCT umnumzana Nelson Chamisa ukuze baxoxe ngodaba lodlakela oluphathelane lezombusazwe.
Ngendlela izami esiyazi ngayo bavela bathi ho bayalika uMnangagwa ukuthi aqalise ukuthi azame ukuthi abakhulumise ukuthi babuye baphenduke kuye. Mboni ngani usezichithile isikhathi sakho mdala, kungathi ukuthi ngawe uyazihlalela aphumule athiyane lakho lokho.
Isikhulumeli seZANU PF umnumzana Simon Khayamoyo uthi okukhulunywa ngumnumzana Ambrose Mutiniri othi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe wasuswa esikhundleni libutho okungekho emthethweni ngamanga. Ibandla le-MDCT kobulawayo lithi liphakathi kokudingisisa imbangela yodlakela oluqhamuke izolo emahofisini alo, njalo impumela yalolu phenyo izavezelwa intatheli zindaba ngolwesine kuyonale iviki. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzahlala phansi lomkhokheli we-MDCT umnumzana Nelson Chamisa ozamela umanyano we-MDC Alliance kukhetho lwalonyaka ukuthi baxoxe ngodaba lodlakela oluphathelane lezombusazwe olukhanya luqhubeka elizweni. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Utsho lokhu emhlanganweni wenkokeli zamabandla ezokholo eHarare owe-interactive meeting with churches in Zimbabwe. Uthi ukhetho lonyaka akumelanga lube lodlakela, njalo abezokholo kumele baxwayise amalunga abo ngububi balo.
To drum up the same message that all of us as leaders of our respective political parties
sonke njengabomongameli bamabandla ezombusazwe kufuze sikhuthaze amalunga ethu ukuthi etshiyane lodlakela.
Osakhulayo uphathisani lunga uthe ukuhlangana kukaMnangagwa luChamisa kunganceda kakhulu njengoba uZulu esehlaba umkhulu umkhosi ngodlakela olusemabandleni omabili awe-MDCT leZANU PF.
Ukhanya uZulu sekukhulana kakhulu ngoba sokungani abantu laba abakho serious when it comes to politically motivated violence. So sithi abahlangane bekhulumisane kubothi abantu kuphele lokho ukulwisana.
Ibandla le-MDCT selilamaviki lilokulwisana phakathi kwalo amalunga alo eChayana ebanga ubukhokheli baleli bandla ngemva kokudlula kukamuyi umnumzana Morgan Tsvangirai owakhokelela kusukisela ngo-1999. Izolo kulamalunga we-MDCT asakhulayo aChayane kobulawayo kwalimala abantu abanengi. Inkokheli yamabandla ezinkonzo ezihlangene lomongameli bemelwe nguBishop Nehemiah Mtendi bathi uMnangagwa sebemgcobe ukuthi akhokhele ukuchumayela ukuthi kube lokuthula.
Abanye batho bakungorasisiwa, saka abantu bamwari
asambeni siyetshela abantu bethu ukuthi bevotele lo muntu. Ngimkhanyele umongameli u-Emmerson Mnangagwa ukhanya njengomuntu olungileyo konke lomsekeli wakhe.
Uphinde wathi isikhalazo sikaMnangagwa sokuthi bame kukhetho oluzayo yinto abayamukelayo kodwa ngeke benelisa.
Ngaye ngababona ku-TV abasimela ku-parliament ngananzelela ukuthi asikho kwethu thina abafundisi lokhu. Okunye konke esivumelane khona singakwenza lokhu hatshi.
Uthe lokhu akulunganga njengoba insonto kungumbuthano wabantu abalezifiso lembono etshiyeneyo ikakhulu kwezombusazwe.
Insonto zabantu from different political parties. Uthi umtendi ethi amalunga ensonto yakhe bavotele uMnangagwa yikuthaba kakhulu.
Umhlangano umhlangano lo ubize iofisi kamongameli Mnangagwa ngenhloso yokuhlaziya ngesimo esiseZimbabwe ngaphambilini kokhetho. Eyinye yenkokeli yamabandla ezokholo ekade ikhona igoqela uprofeti Walter Magaya uReverend Murombetsi Kuchera owayekhokelela iUnited Church of Christ in Zimbabwe loFather Emmanuel Ribeiro owebandla leRoma. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nguGibson Bebe.
Isikhulumeli sebandla leZANU-PF umnumzana Simon Khaya Moyo uthi akusoqiniso okukhulunywa umnumzana Ambrose Mutiniri othi owaye umkhokheli umnumzana Robert Mgabe wasuswa esikhundleni libutho ngokungekho emthethweni. UKhaya Moyo utshele umhlangano lentatheli izindaba ukuthi uMgabe wasuswa ngokusemthethweni libandla leZANU-PF ngemva kokungena ezitaladeni kukaZulu ledale lePhalamende selifake isinqumo sokuvotela ukuthi aphume. Yena wahle waziphumela. Ngempela viki umnumzana Mthiniri obemela imarondela kudale lePhalamende uthe usesuka esikhundleni lebandleni leZANU-PF ngoba uMgabe wasuswa ngokungekho emthethweni. Kwathi lamhla bebandla elitsha elisekelwa nguMgabe elithiwa yiNew Patriotic Front lazise ukuthi uMthiniri owaye kubandla lezapho ngesikhathi sempi yenkululeko nguye osezakhokhela leli bandla elilamalunga exuku leZANU-PF elithiwa yiG40. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Bekezela Madoma Fuzwayo. Yena utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi uMgabe ngabe uyazihlalela phansi.
Lokho kwenziwa ngulo kwaba ngumongameli uMgabe. Ngombono wami ungani uzithathela phezulu kakhulu. Lapha osokukhona kathesi umumo osukhona elizweni ivanga eselihanjiwe angiboni ukuthi uMgabe usasela lokho ukuthiwa irelevance ngesilungu. Isikhathi sakhe kavume ukuthi sesiphelile. Bona laba abantu azazama ukubafaka kathesi abala impact enkulu abazayenza kulokho abantu asebekudecidile kathesi. Ngendlela izami esiyazi ngayo bavela bathi ho bayalika uMnangagwa ukuthi aqalise ukuthi azame ukuthi abakhulumise ukuthi babuye baphenduke kuye. Mboni ngani usezichithela isikhathi sakho umdala kungathi ukuthi ngawe uyazihlalela aphumule athiyane lakho lokho ngoba laba abakhe azame ukubafaka iwona ithuba lokuthi bengene lecampaign kuzaba nzima ukuthi balithole ngesikhathi sokuthi abantu bebalandlele asisekho sikhangelela ukuthi i-election esiya kuyo sifikile ekuseleni inyanga ezingu-4 or 5 ukuthi siye ku-election bazazigrupa sikhathi bani beqalise nini ukusebenza abaningi babo basemazweni kabakho phakathi khona la and abaningi babo bona babafaka phambili azange vele babili bona le impact ngesikhathi izami iyo elayini kaMgabe beme njengabantu benjalo azange babile impact enkulu.
Kodwa ke nxa sikhangele ukubana bakhona ikakhulu emaphandleni awemashonaland khona le abalokhu bengani bayamzwisisa owayengumongameli uMgabe. Akusoze na kuhlephune ivoti kaMnangagwa?
Khona kungaba njalo ngangu ilebonti okweqiniso bakhona abantu abalokhu enhliziyweni zabo uMgabe belayo abaningi kakhulu abalokhu belayo uMgabe enhliziyweni ababenefitha kakhulu entweni zikaMgabe abalezi mayini abalamaplaza abalana abaphiwa ngumgabe baningi lokho kasikwani. Kodwa kayisuye ozabuya azokuma athi uyakhontesta labo loMnangagwa ufaka abanye abantu phambili abantu abanjengomtingiri abantu abaningi vele lokumazi kabamazi. So kuzaba nzima ukuthi abathengise baze balalelwe ngabantu lokhu la esimbona evalele estate eblue roof emzini wakhe.
Umnumzana Bekezela Madoma Fuzwayo yingcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa leStudio 7 ecingweni eseGwanda.
Okay.
belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave, short wave 4930 6065 15460, lagu 13860 kilohertz.
Ibandla le-MDCT kobulawayo lithi liphakathi kokudingisisa imbangela yodlakela oluqhamuke izolo emahofisini aleli bandla, njalo impumela yalolu phenyo izavezelwa intatheli zindaba ngolwesine kuyona le iviki. Lokhu kuvezwe ngumgcinisihlalo webandla le-MDCT kobulawayo uCouncillor Gift Banda ngesikhathi inkokheli yaleli bandla eHarare isithi isithumele iqula ukuthi liyedingisisa okwenzakeleyo izolo lapho okuchaywe khona amalunga ambalwa aleli bandla alimala kakubi. Emhlanganweni obuqoqwe isiphathamandla se-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe, okuningi lolu daba sikuzweni kungxoxo lomnumzana Banda.
Okwenzakala izolo kuyadanisa kakhulu. Njenge-MDC siyakugcona, asivumelani lakho ukuthi abantu balwisane, sizohlala phansi sikhangele ukuthi kuyini okube imbangela yokuthi kwenzakale ngendlela okwenzakale ngayo. Ngizothatha leli thuba lokuthi ngixolise on behalf of iparty yase-MDC kulabo abalimeleyo engozini engabe yenzakale izolo. Kodwa okusijabulisayo ukuthi namhlanje umumo subuyele kulokho esithemba ukuthi uhlale uyikhokhosa, ukuthi abantu babone solinye izinto zihambe ngendlela efaneleyo, ngoba singabantwana bomuntu munye.
Selifikile lelo qola, njalo kuyini eselikuzuzile kuze kufike lesi sikhathi?
Belingakafiki, silimelele ukuthi lifike ukwenzela ukuthi senze uphenyo.
Kodwa kwakathesi kuyini eselikufumene, ngoba nithemba ukuthi belingahlalanga phezu kwezandla?
Singahlalanga phezu kwezandla. Sizoba le press conference ngolwesine sesitholile into esingayibikela abantu. Okwakhathesi saphela.
Lina beliwazi yini lowo mhlangano?
Njengothalimana weprovinsi, umhlangano owenzakale izolo bengingawazi mina ukuthi kulo mhlangano. Ngizwe sengitshelwa, sengibikelwa ukuthi sokule sehlakalo esesisehlakala eprovinsi. Yikho ngisukume lami ngigijima ukuthi ngiyekhangela ukuthi kume kanjani.
Ikusasa-ke ebandlaleni lile themba lokuthi liza kudingisisa njalo liqede udlakela lolo solwande kuqhamuka phakathi kwamalunga yini?
Okuqala lekuthekileyo njengenkokheli yakoBulawayo, ngile themba lokuthi ama-leaders especially our standing committee ngabe ayahlalisana phansi balungise okungabe kungahambi kuhle, ukwenzela ukuthi sidonse ndawonye kukhetho lolo sesibhekane lalo olwama-elections.
Liqiniso yini ukuthi ngabasekela umnumzana Chamisa labasekela uNkosazana Thokozani Khuphi abalwayo?
Anti sisaphenya okwamanje, asingeke sikhulume ukuthi ngobani labo bani ababambakalayo ngalesi sikhathi singakaphenyi. Mase siqedile ukuphenya, yikho lapho esizokwazi khona ukuthi silinikeze impumela yokuphenya esiyabe sesinjani sesikwenzile.
Lo ngumnumzana Gift Banda, umgcinisihlalo webandla le-MDCT kobulawayo, sixoxelaye ekhona le kobulawayo. Kusenjalo, ingcwethi ezicubungula izombusazwe lezemthetho zithi udubo olukhona kwele Zimbabwe ngumkhuba omubi wokusebenzisa udlakela ukulungisisa lapho abantu sebehlukana ngombono. Usolwayekela lwakhula emabandleni amaningi ezombusazwe, njalo lusebandleni elikhulu eliphikisayo ele-MDCT osekudinga inkokheli uqobo ukuthi ilwisane lokuqeda lomkhuba. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Ingcweti kwezemithetho lezombusazwe zithi udlakela olwezakala ebandleni le-MDCT alubamangalisi ngoba kungumkhuba omubi osungene ebantwini ilizwe lonke. Zikhuthaza inkokheli ukuba imanyane ukuqeda ukuze ungaze waqhubekela phambili. Umnumzana Abraham Mateta, igqweta elisebenzela eHarare, utshelela umsakazo ukuba ukuqeda umkhuba wodlakela elizweni yiyo ingqobe ayinikeza inkokheli, kungakhathalekile ukuba ngeyaliphi ibandla lezombusazwe. Anduba ukhulunywe ngodaba lwesekelo se-MDCT sona okuphikisanwa ngaso ngalesi sikhathi.
Abalaleli bangakhumbula kulezikhathi leziyana okwakulwisana oMadison Hlalo labanye bakhe kwagcina sowutshayanwa ngamatshe lezithina kobulawayo. So mina ngibona ngani abatsha kubandla le-MTC kumele bancediswe ukuthi batshiyane losiko lodlakelo, ikakhulu inkokheli kumele zingavumeli ukuthi kube lomunye umuntu ongenayo ngokusebenzisa udlakelo.
Okumele kwenziwe uMathetha ethi kuzinikela kwale nkokheli ukulungisisa lokho okwenzakalayo.
Bangayekela ukukulungisisa masinyane, kungagcina kubangela ukubhidlika kwebandla, kumbe abanye abantu bangagcina besuka ebandleni kube sokusiba ngani kulo bandlululo. Abanye abantu bangagcina sebesithi hayi, kusho ukuthi laba abantu abasifuni thina abavela ngapha kumbe abavela ngale. So mina ngibona ngani kuqakathekile kakhulu ukuthi bakulungisise, bahlale phansi, bazame ukumanyana ukwenzela ukuthi abantu babone iMDC njengeibandla esingathi elesizwe sonke.
Omunye wezakhamizi weMangweni weGoromonzi, uMnumzana Masimba Manyanya, uthi sona isekelo sebandla asicaci ekulungisiseni lolu dubo.
Now if you look at what is happening now, it's a sure sign.
Lokho sokusenzakala kuyisibonelo sokuba kukhona okungamanga kuhle ebandleni okumele kulungisiswe. Kungani ngisitsho njalo? Ngisho ngakhona lokhu kube kulokhu kuvuka lokhu bekumele ngabe kwalungisiswa lidali le-tribunal, ngoba ikhona leyo tribunal kusisekelo sobandla.
Inkinga uthi sibuthakathaka ekuqedeni ukulwisana nxa kuthe kwaba khona.
The interpretation of that constitution can actually lead people towards maloggerheads. I see it.
Indlela isekelo sibandla esilandelwa ngayo ngokunye osekubangelele inkinga. Mina ngibona udaba lokuyekethiswa kwezinye izigaba zesisekelo se-MDC endaweni yokuba silandelwe ngendlela. Nginethemba lokuba kwenziwa imizamo yokuba kusetshenziswe isisekelo sebandla kwasekuphazanyiswa yikuba bakhona abakade befuna intando yabo yenziwe.
Umqondisi wenhlanganiso ye-This Constitution, uNkosazana Abigail Mupambi, uthi okwenzakala ku-MDCT akumangalisi lanxa kusethusa, ngoba sewusabalele elizweni umkhuba wokungahloniphi isisekelo, kungaba ngeselizwe loba esebandla.
Mina ngokwami ngibona ngazathi laphana kusesele ndaba, ngoba kule ndaba e-constitution lapha, kule ndaba eyokuthi abantu bafunani. Indaba le ishuka nje iphosi ngathi ifuna ukuhambelana le kaba umnangako. So kule situation laphana asifundeni ukuthi nama-iberial society la ma kuyi-cooperative sisitshele ukuthi ma kulento ethiwa yi-constitution kube yiyo esekela yonke into, sibuze kiyo ma isisenza izinto zethu.
Kodwa umqondisi wenhlanganiso eye-Christian Voice International Zimbabwe, umfundisi Dafumane Clement Zenda, ukhuthaza inkokheli ukuba zicabange ngabantu kuqala anduba zibangisane izikhundla njengalokho okwenzakala ku-MDCT.
Thina njengebandla sithi umama ugubhe ngabe uyazwisisa ukuthi ayisilo daba lokuthi yimi engiphambili kumbe udaba lwezikhundla. Nxa yena efuna ukusebenzela abantu, kaqhubeke esebenzela abantu. Isifiso sakhe sokubona-ke iZimbabwe ekhululekileyo size sigcwaliswe. Manje-ke nxa sokunje esesebelwela izikhundla, akusatshiyananga-ke lamanye amabandla abathi-ke wona yiwo alohlakela. Sokufana msi.
Abantu abaningi abakhulumisane lalo msakazo abangathandanga ukuthathwa amazwi bathi osekusenzakala kwe-MDCT ngumkhuba abavele bawuvumela kusukela eminyakeni yakuqala yokubunjwa kwaleli bandla ngabo-2005 lapho okwaxexebuka icele elikhokhelwa nguMnumzana Welshman Ncube. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Studio 7 Live Talk lamuhla sihlolisisa udlakela oluqhubekela phambili phakathi kwenkokheli yebandla eliphikisayo le-MDCT. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. singakangeni esigabeni esilandelayo wathi sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Ngemva kokhetho olwenziwe ngempela viki kwele Italy, kukhanya umhloko kahulumende okhokhela ibandla le-Democratic Party uPaolo Gentiloni engaqhubeka ekulesi sikhundla kuhulumende omanyano ngoba kungela bandla elithethe zonke izikhundla ukuthi likhokhele lelo lizwe lilodwa. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations imanyene le-International Red Cross ithi yenelise ukufikisa uncedo lokudla lokunye esigabeni esilokulwisana okumangalisayo eseGauta lapho kulabantu inkulungwane phose ezingamashumi amathathu abakade sebelamaviki bengatholi uncedo. Ikhansili yedolobho lakobulawayo ithi izakhamizi zaleli dolobho zingesabeli impilo yazo ngoba azikho engozini yokuhlaselwa imikhuhlane yesihudo efana lekholera kumbe esetyphoid. U-Anastasia Ndlovu sipha lolu daba.
Umasipala wakobulawayo uthi lokhu eqhubekela phambili evikela izakhamizi zaleli dolobho ekubambeni imikhuhlane yesihudo njalo kuze kube manje akukabi lomuntu osethe wabanjwa isihudo yiloba saluphi uhlobo. Umqondisi ohlangothi lwezempilakahle kule ikhansili uDokotela Edwin Sibanda uchasisa ngohlelo lokuvikela ubulawayo.
Typhoid sekuke kwaba labantu abaningi ababuye belezi empawu zokuthi bangacatshangelwa ukuthi mhlawumbe bale typhoid, kodwa osokwenzakele ukuthi bahlolisisiwe laba bantu sabalandelela sababuzisisa sathola ukuthi hhayi kabalayo i-typhoid. Njalo i-typhoid kumele sikhumbule ukuthi itholakala ikakhulu emanzi ekunatheni amanzi angcolileyo.
Uqhubeke ethi ubulawayo ulamanzi ahlanzekileyo adlula isilinganiso samazwe omhlaba, ngakho umuntu osuka kwezinye indawo nguye ongeza lomkhuhlane, kodwa okwamanje basavimbile ukuqala kwesihudo edolobheni.
Abantu bakobulawayo ngobuningi babo banatha amanzi avela empompini, amanzi akobulawayo ahlanzekile futhi ahlanzeke okwedlula isilinganiso se-WHO World Health Organization.
Kunjalo nje amakilinika lezibhedlela emhlubulweni weMandebeleni jikelele asebenza engela mithi eqakathekileyo. Izigulane sezibanjwa ngamandla ukuzithengela imithi emavinkilini athengisa imithi yamafamasi. Lokhu kuvele ngemva kocwaningo lokuhlolwa kwama-health scorecard ezabelweni yilabo abalwela amalungelo ezempilakahle. Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zenhlanganiso eqhuba lolu cwaningo e-Community Working Group on Health eMandebeleni, uNkosazana Nonjabulo Ncube uthi isimo sinzima, izigulane sezibhalelwa imithi ukuba ziye zithengela kumavinkili athengisa imithi.
Uhlelo lwe-Community Working Group on Health luthole ukuthi emakhaya sokusiba lokuswelakala kwamaphilisi kuba kumbe imithi. Isikhathi eziningi abantu sebebhalelwa amaphetshana ukuthi beyethenga lawo maphilisi kumbe lowo muthi emadorobheni kumbe amafamasi.
Umnumzana Mongi Khumalo, esinye njalo isiphathamandla se-Community Working Group on Health, uthi lolu dubo solutshiye impilo zezigulane zisengozini.
Uhlelo lwe-strengthening community feedback mechanism luhlelo olwenziwa yi-Community Working Group on Health lukhangelele ukuthi kube lama-community health monitors kuma-health facilities amaningi ahlukehlukeneyo. Lapha sikhangele ukuthi sikholekthe i-feedback kuzakhamuzi ngokuthi nxa behambe ukuyadinga uncedo emaklinika, uncedo abalutholileyo balubone kuluncedo olunjalo. Njalo injongo sifise ukuthi sithuthukise inhlelo eziphiwa kuma-health facility lawa. Uhlelo lusolule minyaka emithathu lwaqalisa. Lujonge ukuthi sithuthukise esingathi quality of ama health services aphiwa emaklinika. Lona lukhangele vele ukuthi luphiwa ngama community health monitors kuma facilities emaklinika.
Umqondisi wezempilakahle eMathebeleland North uDokotela Nyasha Masuka uvumile ukuba ugatsha lwezempilakahle lubhekane lokusilela kwamaphilisi lemithi, ethi okwamanje bakumashumi amahlanu lasikhombisa ekhulwini ekutholiseni izigulane amaphilisi ezweni. kubanyelwa ukuphuza kwe-National Pharmacy ukutholisa izibhedlela imithi eneleyo, kodwa uqhubeke ethi abalegcikwane lengculaza ufuba kanye labantwana abaleminyaka engaphansi kwemihlanu abasweli imithi ezibhedlela ngoba bakhona abayiphiwa zinhlanganiso ezizimeleyo. Isimo sezempilakahle eZimbabwe silenhlupho ezinenyi ngoba ilizwe alilamali yakwamanye amazwe yokwenelisa ukuba kuthengwe imithi eqakathekileyo, njalo ilizwe aliziphekeli imithi. Ngaphandle kokusilela kwemithi ezibhedlela, izigulane zihamba imango emide. Odokotela labongi labo bayasilela, osekubangele ukwehla kwezinga lezempilakahle ezweni. Ngimela iStudio 7 yokobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Kusenjalo, uhulumende weSouth Africa uthi usetholele imbangela yokuqhamuka komkhuhlane we-Listeria otholakala enyameni esiphekiwe. Osubulale abantu abafika phose amakhulu amabili, wachiya bedlula inkulungwane begula. Umphathintambo wezempilakahle umnumzana Aaron Motsoaledi uthi inkampani epheka ipoloni lamasoseji e-Enterprise esepholokwane yiyo ebangeleyo ukuqhamuka komkhuhlane lo othelelwana lula. UMotsoaledi uthe uZulu kumele aqaphele engadli inyama ephekiweyo le efana lepoloni, amasoseji kanye le-bacon. Abathengela inyama abalama receipt balakho ukubuyela ukubiselwa imali yabo ngokuphangisa ukusabalala komkhuhlane lo. Uhulumende uthi nxa uZulu elenyama le kumele angayihlanganisi leyinye efrijini ngoba ingawonakala kakhulu. Umgcini sihlalo wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa, eZimbabweans in South Africa, umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena uthi kuyesatshelwa ukuthi abanye abadabuka eZimbabwe bengaba bathenga linyama bathumezela izihlobo labangane ekhaya, okungabangela ukuthi lomkhuhlane usabalale laseZimbabwe.
Yikho ke uhulumeni weSouth Africa usethe inyama zonke lezo ngama products zonke lawo kumele akhitshwe kuma supermarket. Abantu abathengileyo abalezi behambe bayathatha ama refund. Nxa umuntu elayo efrijini yakhe kumele ayikhiphe engayidli ngoba bathi yikho lapho kuqhamuka khona umkhuhlane lowo. So ke into esiphambanise kakhulu esingathi nango-businessmen ikakhulu labo abathengisa kwi-informal sector, siyakhumbula ukuthi lapha eSouth Africa kulabo gogo mbomama abahlala phambi kwesikolo bethengisa lokho kuthiwa yikota, isinkwa abasaka ipolono naleyo abantwana besikolo sebethenga, kutsho ukuthi i-business yabo isifile ngoba kusela mntwana osomele athenge lesi sinkwa kuthiwa yikota, akusela mntwana omele athwale umphako wesikolo oyibhaloni, lezinye nje inyama lezi eziredi ukuthi zidliwe. So ke yinto eziphazamise kakhulu uZulu eSouth Africa. Okunye futhi kuyathinteka lasekhaya eZimbabwe ngoba i-grocery sithenga khonapha sithumele emakhaya. So into esesiye sabela ukuthi nxa sathenga i-grocery amathindi futhi sathengela abantwana base-boarding kumbe abahlala bodwa bobulawo emakhaya, bengawuzwa le message bengagcina besidla bese bebanjwa ngumkhuhlane wona lowo.
Manje ngokuzwa kwakho bakhona yini abadabuka eZimbabwe ababanjwe ngumkhuhlane lo?
Kasikezwa ukuthi yini ukuthi bengabe bekhona yini abeZimbabwe abanjwe ngumkhuhlane lowo, kodwa esekuzuleke ukuthi bakhona abantu asebedlulile emhlabeni ngendaba womkhuhlane lowo. Sikhuluma nje amanye amaqembu azama ukuthi akhankase ukuthi ikhampani leyo ibhadale izimuli zalabo abantu abafelweyo. Kanti futhi namuhla bekulomhlangano phakathi kwekhampani leyo nalabo abakhangela ngezokudla, inhlanganiso kahulumende ekhangela ngezokudla. Kasikeze ukuthi impumela yomhlangano lowo ihambe njani.
Lo ngumnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabweans in South Africa. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseJohannesburg. Singakehlukani wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzahlala phansi lomkhokheli we-MDCT umnumzana Nelson Chamisa ukuze bexoxe ngodaba lodlakela oluphathelane lezombusazwe. Isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Simon Khaya Moyo uthi okukhulunywa umnumzana Ambrose Mutiniri othi wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe wasuswa esikhundleni libutho ngokungekho emthethweni ngamanga. Ibandla le-MDCT kobulawayo lithi liphakathi kokudingisisa imbangela yodlakela oluqhamuke izolo njalo luzaveza impumela ngolwesine. Olivalelisayo ngusithandekile Mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.